Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza seWashington DC.
Olambulela emoyeni ngenjabulo ngolwesithathu mhlaka 26 ngoMabasa 2017 nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje,
uhulumende uzakwenza njani ukuthi umumbu lo owe $200 ovela kwamanye amazwe oMalawi, oZambia, oMozambique ungangeni elizweni ukusuphambanisa ukusebenza kwama-factors? But u-Vice President ukuchasisile wathi i-difference ama-millers kasoze abe akhathazeke ngapha, bazabanika at the import parity price.
Umhlangano wabosomabhizimusi oweZimbabwe International Trade Fair Business Conference uqhutshwe namhlanje eZimbabwe Trade Fair koBulawayo.
Silusizi kakhulu ukuthi khona eZimbabwe sokungani ingozi zemabhasini phose sezizadlula ukubulala okwenza umkhuhlane we-cancer kuleli lizwe. Yona i-HIV asakhulumi ngayo sidlulwa khatshana ngama-hashtag.
Kufa abantu abahlanu engozini yebhasi ephume emgwaqweni yatshayelela esihlahleni ilubhekise eMutare. Umphathintambo ogatsha lwamapholisa kule South Africa umnumzana Fikile Mbalula uthi amasotsha eZimbabwe abaleka kubutho yiwo adala amacala esabekayo kwele South Africa. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umhlangano wabo somabhizimusi walonyaka oweZimbabwe International Trade Fair Conference uqhutshwe lamhlanje wavulwa okusemthethweni ngumsekeli kamongameli welizwe umnumzana Emmerson Mnangagwa. Yena othe uhulumende ophakathi kokuqinisa uhlelo lwakhe lokulima olwe-command agriculture ukuze kuvuselelwe umnotho welizwe. Kufika uNompumelelo Moyo.
Umnangagwa utshele osomabhizimusi ukuba uhulumende uphakathi kokuvuselela ezomnotho ngokulima izilimo lezifuyo ezehlukeneyo, njalo usebeke eceleni imali eyenela ukuthenga isivuno somumbu kubalimi, ethi kunje sebeqalile ukulima ingqoloyi phansi kohlelo lokulima olwe-command agriculture.
Kulandela uhlelo lwezin asset lapho esilima umuntu ezikhokhela ole command agriculture. Lonyaka siyitshayele inani, kunyanga ezizayo sikhangelele ukuqala uhlelo lwe command fishing kwizigaba zonke ezilishumi zelizwe. Njalo sesiqalile ukulima ingqoloyi ngaphansi kwehlelo lwe command agriculture.
Umqondisi wenhlanganiso yezamabhizimusi e-Confederation of Zimbabwe Industries, umnumzana Busisa Moyo, yena uthe besabela abantu abazakuyathenga umumbu eZambia leMalawi ngemali ephansi bezowuthengisa eZimbabwe ngentengo ephezulu.
Ngoba umumbu uzathengwa $390, sikwazi ukuthi abanye bayenelisa ukuwuthenga eZambia bawuthenga engxenye nge-$200. Uhulumende uzakwenza njani ukuthi umumbu lo owe $200 ovela kwamanye amazwe oMalawi, oZambia, oMozambique ungangeni elizweni ukusuphambanisa ukusebenza kwama-factors? But u-Vice President ukuchasisile wathi i-difference ama-millers kasoze abe akhathazeke ngapha, bazabanika at the import parity price.
Usomabhizimusi unkosikazi Shila Sidambe uthe kuyathembisa ukuba ezomnotho zizakhuphuka uma konke okumele kwenziwe kungaqhutshwa kahle.
Hey, bomama ngiyalikhuthaza ukuthi dingani ulwazi lowe-command agriculture, ngoba i-command agriculture le izanceda, iyanceda kakhulu. Besicela bakithi uhulumende, ziyaphuza izinto sibili ukubuya, besicela uhulumende ukuthi asincedise kakhulu ngohlelo lolu. Luhlelo oluhle ukuthi sibili nqabe ngasipha zona izinto ezincedisa ekulimeni, bengabe besincedile kakhulu.
umsekeli kasibalukhulu webhanga lesizwe iRBZ uDokotela Khuphukile Mlambo uvumile ukuba ilizwe libhekane lokusilela kwemali ethi kabalali ngemizamo yokubona ukuba uZulu uyathola imali ebhanga njalo lwendwendwe ezinde ziyehla.
I think into eqakathekileyo kufanele sizwise kubana ukuswelakala kwemali namhlanje akuqali namhlanje. Imali eswelakalayo lapha yimali esingesingisi i-foreign currency, singathi imali yangaphandle. Phambi kuka-2009 besile mali yangaphandle le mali elizweni, namhlanje sisela mali elizweni. So imali esiyisebenzisayo ngiyangaphandle sisebenzisa lapha phakathi lokubisa izinto ezivela ngaphandle.
ELeZimbabwe liphakathi kokugalula kwezomnotho ngenxa yezizathu ezehlukeneyo ezigoqela ezombusazwe, ubugwelegwele becorruption lokunye. Uhulumende uyavuma ukuba uhlelo lokulima uzikhokhela olwe Command Agriculture lube lezigwenxa kodwa sebekulungisisile njalo bakhangelele ukuqhuba kuhle uhlandla elilandelayo. Umbukiso walonyaka we-ZITF 2017 ungene kulanga lesibili lokhe kulabanye abalokhe bengakaqali ukubukisa ngenxa yobunzima abahlangana labo ekungeniseni impahla yabo abafana labeSenegal kulandela ukungazwanani labohlangothi olubona ukungena lokuhlawulisa impahla engena elizweni abeZimra kunhlawulo okumele bayikhiphe ukuze impahla abaze lazo zingene. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo eZITF, ngingunompumelelo Moyo.
Kufe abantu abahlanu kwalimala abangamatshumi phose amabili namuhla engozini yebhasi ephume emgwaqweni yatshayelela esihlahleni. Ibhasi le ngenkampani ye-Inter Africa ebilubhekise edolobheni leMutare isuka koBulawayo, kubika umsakazo we-ZBC. Umsakazo lo uthi abasinde engozini le bathe umtshayeli obehamba ewozela okungaba kuyikho okubangelela ingozi yona elandela eyenjalo ingozi yebhasi ebulalise abantu abangamatshumi amabili emgwaqweni osuka eHarare usiya eBeitbridge kumalanga asanda kwedlula. Sixhume ilunga ledalela ePhalamende uMnumzana Prince Dubeko Sibanda.
Silusizi kakhulu ukuthi khona eZimbabwe sokungani ingozi zemabhasini phose sezizadlula ukubulala okwenza umkhuhlane we-cancer kuleli lizwe. Yona i-HIV asisakhulumi ngayo, sidlulwa khatshana ngama-accident. Ngoba njengoba usitsho kusanda lokhu kusanda nje kulandela ukufa kwabantu abangamatshumi amathathu lo yedwa ababulewe ku-highway eHarare usiya eBeitbridge. Nanxa kuyikuthi kuliqiniso ukuthi umtshayeli ubeselele, lokho kungabe kukhombisa nje izinto ezimbili kumbe ezintathu. Okwakuqala ukuthi khona mhlawumbe inkampani yalamabhasi ngayiphi ithuba abatshayeli bayo ukuthi bethole ukuphumula. Kanti njalo kungaba kuyikuthi engxenye mhlawumbe umtshayeli kaziphanga ithuba lokuthi ephumule endubana engakangeni emsebenzini wakhe. Okuyinto okufuze ukuthi ngabe abantu beZimbabwe kathesi ikakhulu bona laba abatshayelayo kufuze ukuthi umuntu nxa esithe ngena esiyahlala emoteni esiyadrayiva ekunanzelele ukuthi ukuchayela abantu abaningi ababegcwele ikakhulu ebhasini ngumlando omkhulu oyabuphiwe ukuthi ube lonanzelelo olukhulu uma uchayela. Kuqakathekile ukuthi umchayeli nxa ezibizwa ukuthi khona umzimba wakhe kawuvumi ukuthi engene emgwaqweni ehambi, kungangcono ephumule.
abazali bona lubana bethe babona kukhona okungahambi kuhle ngomthayeli kuyini abangakwenza
esikukhangeleleyo ukuthi emabhasini nxa kuyikuthi ungananzelela ukuthi umthayeli akathayeli ngendlela eyiyo kuqakathekile ukuthi eyaziswe ukuthi hayi kungangcono eme kumbe kwesinye isikhathi angama sibili simthathele amakhiye nxa kuyikuthi singazisanga amapolisi.
Umnumzana Prince Tubeko Sfanda, ngumeli wePhinga North edalele parliamente. Izivumelwano zokusebenzelana ezisayinwe ngumnumzana Morgan Tsvangirai, umkhokheli weMDCT, lo mkhokheli weMDC, umnumzana Washman Ncube, kanye lo nkosikazi Joyce Mjuru owebandla leNational People's Party, sezamukelwe ngenjabulo ngabasakhulayo abathi ukubambisana okunje kungaletha umahluko kwezombusazwe. Kubika uMike Wobe.
Ngemva kokuvumelana ukusebenzelana kukhetho oluzayo phakathi kwabakhokheli bababandla ezombusazwe achiyeneyo, abatsha abaningi kwele Zimbabwe bathi bayalijabulela leli nyathelo ngoba lilakho ukudala amathuba okuthi kube lenguquko ekuphatheleni kwabo kwezombusazwe, kungaba yikuvota loba ukucintisa. Umnumzana Thamani Ncube ngomunye wabasakhulayo olwela amalungelo abatsha ePlumtree. Uncube upha umbono wakhe ngalolu daba.
Wami umbono ubekugqakathekile ukuthi khona nxa sivele sifuna ukuthi khona sisuse iZANU PF embusweni, abantu basebenzelane ndawonye lanxa belembono ehlukeneyo.
Uncube uqhubeke echasisa impangela yokuthi iningi labatsha lamukele ngenjabulo leli nyathelo.
Abantu abatsha ngendlela ngakhuluma labo kuma wadayi ehlukeneyo lasezindaweni ezehlukeneyo nakuma social media bayakuthakazelela lokho ngenxa yokuthi khona abantu abatsha ngombono wabo they are the most affected by umbuso weZANU PF, ngoba yibo abantu abangasebenziyo, yibo abantu abangafundiyo, yibo abantu abantula lamazwe, yibo abantu futhi abasetshenziswayo kulolu dlakela lwezombusazwe. So ngokukhulumisana labo mboni ngani bayakuthakazelela ukuthi khona aluba kungaba nomunye umbuso oyehlukene nalo esesiwujayelo we-37 years beke bebona ukuthi bona kanti abanye abantu abangaso Robert Mugabe leZANU PF babusa njani ilizwe.
Omunye njalo wabasakhulayo owabungele ngenjabulo leli nyathelo ngumnumzana Pluto Ntabende. Yena ke ngumlobi oke wabhala ibhuku elixoxisana ngezombusazwe kwele Zimbabwe, othi ithuba selikhona sokuthi isivumelwano esinjengelesi singaletha umehluko kusimo somnotho elizweni.
Hayi, into enhle kakhulu sibona kuthembisa ukuba singaba indlela enhle sisiya phambili. Into engangitshintsha isimo esikiso lapha eZimbabwe ngo-2018. Abatsha bona kahle kahle uma bekhangela lento sifisa ukuba kungadinswa uhulumende ukudinswa nje i-economy esikiyo lowo sonke litholakala imisebenzi lento ekinjalo.
Eningi labatsha elikhulunywe lalo yilo msakazo liveza umbono wokwamukela ngenjabulo ezivumelwano ezinjenge okuvezwa la imbono abayiloba enkundleni zokuzilibazisa zebulenjini ezifana labo Facebook, Twitter lezinye. Ngimeli Studio 7 ngise Washington DC, ngingumike Obe.
Livestock uhlelo lwe-Diaspora Forum sikhangela amazwi kamphathintambo wezamapolisa kwele South Africa umnumzana Fikile Mbalula, yena othi izizalwane zeZimbabwe yizo ezidala amacala esabesayo kwele South Africa. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinde ecingweni lingene kuhlelo. Namhla kuhlelo lwethu lwezabantwana beZimbabwe abahlala kwamanye amazwe sixoxa nomnumzana Mpariwa Gwekwerere osuka eZimbabwe kuminyaka emihlanu edluleyo. Umpariwa utshele uChris Gandhi weStudio 7 ukuthi akulula ukundla abantwana emazweni ngoba belakho ukuthatheka ngokwenziwa ngontanga bemazweni okungahambelani lamasiko eZimbabwe.
ngineminyaka emhlanu ngathi simhlanu sengiya kwesithupha khona manje.
Uyibona njani impilo yemazweni nxa uqathanisa le ekhaya?
Ziningi izinto ezitholakalayo emazweni ezingekho ekhaya. Into yakuqala engayitsho njengokuthi ma usekhaya uyabona ukuthi impilo yakhona izinto esizithatha ezimele nje umuntu azithole nje nsuku zonke. Into yokuthi igesi iyatholakala, indlela zilungile, esibhedlela ungahamba uya kuyelatshwa. Izinto zonezo nje everyday living thing ekhaya sezihlupha. Emazweni kuyatholakala lokhu. Umehluko omkhulu lo omele ngiqale engingaqala ngawo ukutsho.
Kahle kahle kuyini okwakuletha emazweni?
Hayi, sithetha yikhonokho ukubalekela isibheko zekhaya. Uyabona, sebenza ekhaya imali ibingasekho. Ukusiya emsebenzini usebenzi inyanga iphele, imali ayikho. Uthi usiya endlini awula mali. Uzuzithike-ke, kanti pho-ke ngisebenzelana. Ngenzeni, ngithini, ngingathola njani ukuthi imali ukuthi abantwana bephile. Yikho siphuma.
Manje wena uthe ufika emazweni lapha uqale njani? Ungasitshela nje ngamafitshane.
Hayi, ikhonokho ukuthi umuntu yabo ufikele kwabanye, abanye abavela ekhaya. Siqale-ke bekuncedise labo, bekubonise nje, bekubonise indlela zokuthi ungathola kanjani umsebenzi lawo ube usuqala ukusebenza kuthile.
Uze ubuye eMelika lapha, wabuya wedwa kumbe wabuya lemuli?
Hayi, mina ngabuya lemuli.
Bona bakubone njani, kakhulu abantwana benelisile yini ukuthi baphile njengabanye?
Hayi, abantwana sebekhulile. Into nje engingabonga umdali ngayo sebekhulile. Yikho-ke hayi, bafike lapha sebengabantu labo abalengqondo zabo abazibonelayo, sebekwazi ukuthi lapho esivela khona kunjani, lapho esikhona lapha kunjani. Yikho-ke hayi, lapho hayi, ngiyabonga umdali labo.
Manje ngokubona kwakho, abathatheki yini abantu abakho ukuthi begcine sebesenza lokhu esiyakusukubone kusenzakala, kusenziwa ngabontanga lapha emazweni?
Ye, into esihlala siyicabanga ba. Into esihlala siyicabanga siye sabo, ngoba ye, umuntu kunzima ukuthi umuntu abe lokhu elayo imfundiso yakhe, avele layo ekhaya engumntwana, abe lokhu eyigcinile eselapha phakathi kwabanye abantu ababe benezinye indlela abazenza ngazo. Into enzima kakhulu, ayisihlala sikwesabela lokho, kodwa sihlala sikhuluma la, uyabukhuluma labo, ubabonisa la ukuthi hayi, niyakubona lokhu kunjani, lokhu kunjani, lokhu kunjani. Ibusala ukhuluma labo, libonisana, yinto enkulu.
Sebeke bavakatshele ekhaya na, sebelokhu bafika la?
Hayi.
Uzaphenduka yini ekhaya komunye umnyaka?
Hayi, into engiyifunayo leba. Lapha nje siminyonyawo lulodwa sifuna ukubuyela ekhaya. Hayi, umuntu uyaguquka baba, uthi ngingagcina kunjani. Umuntu uyaguquka, kungathi uyaguquka, kungalo ukuthi kulunge kube yikho kanye ngasikhathi sinye esikukhangeleleyo, kodwa iqiniso ukuthi kuyaguquka. Senelisa ukuthi sibuyele ekhaya, sibuyele ekhaya kunxa kufuna ukulungiswa. Incedise lathi ukuthi silungise khonokho kufuna ukulungiswa, ukuthi sibe la iZimbabwe le esifunayo esivele siyayo. Esake sayibona, esake sayicabangela ukuthi izaba yini. Siyabuyela siyonisisa nesikhathi naso kulungu.
Manje abantwana nxa kuyikuthi basebeqale impilo yabo lapha, sebethethe kumbe bethethwe, kuyini okuzenzakala? Lizabachiya abantwana?
Umbono wami mina ngokuthi ngikhangela le nto eZimbabwe, nxa sikhangela eZimbabwe, ukuthi khona sesile simo esifuna ukuthi sizwisise ukuthi khona sesingabantu abaphila emazweni amabili. Umuntu ulelizwe lapho okhulele khona, labantu abakho ohlale khona, ube lekhaya. Yikho-ke mina ngokubheka kwami amboni ukuthi kunesidingo sokuthi sithi khona phaleni abantwana bethu sibuyele nabo emakhaya asambeni nxa sesihamba. Hhayi, thina njengamina ngithi mina ngithi omdala mina yimi embona ukuthi khona hayi mina kumele nibe ngisekhaya. Abantwana mambe la mina ngikhona ngani kuyohambisana yazi kulokudlelana. Into engibona inkulu eqakathekile nale ukuthi singazi ukuthi khona kube lokudlelwana, ngoba ukudlelana lokhu kuzasithuthukisa, kuyathuthukisa ilizwe lethu.
Umnumzana Mpariwa Gwekwerere, isizalwane seZimbabwe esihlala khonapha eMelika, ubexoxa ecingweni lo Chris Gande weStudio 7. Umphathi ntambo ogatsha lwamapholisa kwele South Africa umnumzana Fikile Mbalula uthi amasotsha eZimbabwe abaleka kubutho yiwo adala amacala esabekayo kwele South Africa. Umnumzana Mbalula uthi banengi asebebotshiwe, kanti njalo bakhona abanye okusalandelwa umkhondo wabo. Kubika uBenedictine Nhlapho.
Ekhuluma labesindaba ePretoria ngohlelo lwakhe lokulwisa ubugangi kwele South Africa, uMbathindaba Mbalula uthe ukhathazekile kakhulu ngamasotsha abaleka eZimbabwe ezodala amacala kuleli.
There are people who come from Zimbabwe cross the line here, they run away from military in Zimbabwe.
Kulabantu abachapha umngcele bevela eZimbabwe bebalekile kubuthu bese befika lapha bedala amacala. Leli liqiniso. Ngifuna ngilitshele ubani. Ngiyalitshela kathesi. Kulaba bekubuthu eZimbabwe abakuleli ilizwe abagqekeza emabhanga besenza ukuganga. Babalekela umugabe elizweni labo.
Sekulezi hlakalo eziningi zezizalwane zeZimbabwe ezibotshwa kwele South Africa ngamacala abalisa ukweba, ukubulala nokunye. Loba kunjalo inkulumo kaMnumzana Mbalula isilethe ukungunguna kuzalwane zeZimbabwe kwele South Africa. Umbiko owethulelwe iphephandaba lebulenjini ele African News Agency, iofisi yomeli weZimbabwe kwele South Africa, ithi kuyadanisa ukuthi uMphathintambo Mbalula wethulela umbiko kungela bufakazi obugcweleyo. Abanye ke bathi inkulumo kaMnumzana Mbalula ilakho ukuba yinhlansi engabangela izenophobia. Umgcini hlalo ohlanganiswe eZimbabwe Community in South Africa, uMnumzana Ngqabutho Mabhena, uthi kuyingozi ukwethula inkulumo efana lekaMnumzana Mbalula kungela bufakazi obambekayo.
Udaba olukhulunywa nguMinister uMbalula kasilabo ubufakazi olubokuthi abesibutho laseZimbabwe yibababuya lapha bezokwenza iroba, ama-robberies. Kodwa nxa kuyukuthi kuliqiniso ukuthi yibo ababamba inkunzi, ababamba amabhenki eSouth Africa.
Kodwa uMnumzana Mbalula uthi ulabo ubufakazi obugcweleyo ngenkulumo yakhe.
The criminals who killed Sergeant Sibiya, we arrested them. Two of them.
Izigangi ezibulele ipolisa uSibiya sizivambile, ezimbili zinemibhobho engekho emthethweni, kanti zilamanye amacala amaningi. Izigangi ezatyontsha isitolo sendandatho eHyde Park sizivambile ezinhlanu, zonke zivela eZimbabwe. Izizalwane zeZimbabwe.
Ngokomthetho weZimbabwe, umuntu ongene kubutho akulula ukuthi aphume kungelasizathu esibambekayo. Yinengike likhetha kubaleka lisesaba ukubotshwa ngokuphuma kungelasizathu. Loba nje bekhona ababalekele baya kwele South Africa, inengi lithi akulunganga ukwenza sengathi yibo bonke abafika kuleli badale amacala. Mele Studio 7 eJohannesburg kwele South Africa, nginguBenedict Nhlapho.
Ke sizwe imbono eveza amazwi aveza imbono kahulumende weMelika.
Umhlaba wonke jikelele ngolwesibili unanze usuku lokuhlolisisa umkhuhlane woqhuqho olubizwa ngokuthi yiWorld Malaria Day. Lesi bekuyisikhathi sokuthi kudingwe indlela zokumisa ukumemetheka komkhuhlane lo. Usuku lolu belulesihloko esithi End Malaria for Good. Ngomnyaka ka-2015 abantu abedlula izigidi ezingamakhulu amabili, 212 million, baba lomkhuhlane woqhuqho. Abedlula inkulungwane ezingamakhulu amane, 429,000, babulawa ngumkhuhlane lo. Inhlanganiso ebona ngemikhuhlane emhlabeni wonke jikelele eyeWorld Health Organization ithi inani labantu eliphose lifike okuyisilinganiso sokulikhulu ekhulwini, 90% ababelomkhuhlane woqhuqho, njalo ababhubhayo babengabantu bezwekazi le-Afrika. Okuhle ukuthi umkhuhlane woqhuqho uyelapheka, njalo kwenzakala ukuthi umiswe ukumemetheka emhlabeni wonke jikelele. Kusukela ngomnyaka ka-2000 kusiya ngomnyaka ka-2015, inani labantu abagula umkhuhlane lo lehlaphose ngokuyisilinganiso songamajumi amathathu ekhulwini, 29%, kulandela imizamo ephakeme yokuqeda umkhuhlane woqhuqho. Loba kunjalo, umkhuhlane lo ubulala umntwana oyedwa nxa kusedlula imizuzu emibili sonke isikhathi emhlabeni wonke jikelele. Amanethi okuthiya imiyani ememethekisa umkhuhlane lo, njalo lokufaka imithi endaweni lapho imiyani ezalela khona, kuyanceda kakhulu ukuthi kuphungulwe inani labantu abagula umkhuhlane woqhuqho. Ukuze uphele umkhuhlane lo, iWorld Health Organization isiphume lohlelo olubizwa ngokuthi yiGlobal Technical Strategy for Malaria, esekelwa ngamazwi anjengeleMelika lamanye ambalwa. Uhlelo lolo lukhangelele ukuthi kuzaphungulwa kakhulu inani labantu abagula umkhuhlane lo kusiyafika umnyaka ka-2020 leminye iminyaka elandelayo.
Lawa bekungamazwi aveza imbono kahulumende weMelika. Kwezemidlalo, uJoseph Njanji usethulela impumela yemidlalo yeCastle Lager Premier Soccer League edlalwe lamhlanje.
Emdlalweni odlalelwe enkundleni yeDeliver Team yasedolobheni leBridge, iqembu letsholotsho linqotshwe ngeleHighlanders nge-2-1. Abahlohlele iqembu leHighlanders ngabagadli uPrince Dube kanye loRedrick Mutuma, kuthi iqembu letsholotsho lihlohlelwe nguLucky Nyathi. Womathathu la magoli ahlohlwe ngehlandla lesibili lomdlalo, njalo limpumela itsho ukuba iqembu letsholotsho linqotshwe kwakuqala kwimidlalo yalo nyaka, njengoba imidlalweni elandelwe yilo wanamhlanje belihlala lisiba ngutshikilobhanqa. Ngakwelinye icele, umgadli weHighlanders uRodrick Mutuma ulitshayele okwakuqala emambuleni selokhu waba yingxenye yeqembu leBhozo. Iqembu lengezi iPlatinum leleCape United abe ngutshikilobhanqa 2-2 emdlalweni oqhutshelwe enkundleni eBaobab, njalo uhlohlele iqembu lengezi nguDonald Teguru, yena ulitshayele kabili emambuleni ukuthi abahlohlele iqembu leCapes ngabathi uTafazwa Rusike kanye lo-Abbas Amidu. Emdlalweni obusenkundleni eLuveve, iqembu leBantu Rovers linqotshwe nge-3-2 ngeleWange, kuthi iqembu leHarare City libe ngutshikilobhanqa kungela qembu eliselisekulitshayela emambuleni leleBulawayo CD. Kube lempumela efanayo emdlalweni obuphakathi kweqembu leFC Platinum leleTriangle enkundleni eMaglas, lawo ophele zingutshikilobhanqa 0-0, kuthi iqembu leChapungu leleYada wona abe ngutshikilobhanqa 1-1 enkundleni yeAscot. Ikanti emdlalweni obusenkundleni yeNyamunga eCariba, iqembu leZPC Cariba linqobe leJapani Mine nge-2-1. Imidlalo iqhubekela phambili kusasa, lapho iqembu leChikeni nelizadibana khona leBlack Rhinos enkundleni eLuveve, kuthi iqembu leDynamos lizemukela iqembu leHawumayini enkundleni yeNational Sports. Ngiyimele iStudio 7 ngoBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Kodwayo abafana bakumahlaba ithwale beqiba uhlelo lwethu lwalamhlanje, kodwa singake hlukani sikhangele ebezihamba phambili. Womhlangano wabosomabhizimusi oweZimbabwe International Trade Fair Business Conference uqhutshwe lamhlanje. Kufe abantu abahlanu engozini yebhasi ephume emgwaqweni iyatshayelela esihlahleni ilubhekise eMutare. Kwanelo kwalamhlanje olivalelisayo nguNtungamile Nkomo. Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe. Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.